Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Hola mungela emsakazweni ku Studio 7 ngolosine mhlaka 7 Lwezi 2019 ngokhiphi stube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kuzaba nzima ukudinga odokotela kulandela ukuxotsha kwabanye abakhalala umsebenzi.
Okokuthi abanye odokotela sizabathola ngapi uma kungaba bonke laba abathoniswayo bengaxotshwa. Le into enzima yikuthi nje thina silandela umthetho.
Odokotela bathi kumele uhulumende akhulume labo hathi ubaxotsha umsebenzi.
Ukuxotsha kwabodokotela lokhu aso solution iproblem ekhona ku-health health system ilokhu ivaliwe ngenxa yokuthi odokotela bakho. So ukuxotsha kwabo ayisukuthi sokuzaba ngcono.
Izisebenzi zikahulumende zisola amapholisa avimbe ukuthi zithengisele emgwaqweni izolo eHarare.
Amapholisa agcina esiyalela ukusubmit ipetition yethu. So thina asazi ukuthi amapholisa lawa kathi kuhamba njani ngoba at first basivumela ekugcineni sebe siyalisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi olubona ngokuqatha odokotela ole health service board luthi kuza kuba nzima ukudinga abanye odokotela abazasebenza ezibhedlela zikahulumende kulandela ukuxotshwa kwabakhalala umsebenzi abedlula amathumi ayisikhombisa. Udokotela Paulina Sikosana, umgcinisihlalo wehlangothi lolu, uthi balandela umthetho ekuxotsheni odokotela abakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Uthi ukhangelelwe ukuthi odokotela abangamakhulu amane bazathoniswa amacala okukhalala umsebenzi mhlaka 3 ngompandula.
Kunzima ukuthi ngisho ukuthi bangaki odokotela abazaxotshwa ngoba ukuthonisiswa asiyo i-health service board ethonisisayo. Kulama disciplinary authorities abenza njalo guided by i-ofisi ka-attorney general. So singeke si-predetermine i-outcome yama-hearings. So angiyeke ngibe kwazi ukuthi bangaki odokotela abazaxotshwa. Kodwa engikwaziyo ukuthi amadokotela abazathoniswa bangamakhulu amane lamachumi amahlanu.
Lingabaxotsha babasikhosana pho lizathola ngaphi abanye odokotela?
Okokuthi abanye odokotela sizabathola ngaphi uma kungaba bonke laba abathoniswayo bengaxotshwa. Le into enzima yikuthi nje thina silandela umthetho wokuthi abantu uma bengabuyanga emsebenzini okwamalanga amahlanu kusiya phambili kumele sibathonisise. Ukuthi bazahlawuliswa njani yiko okungasitshela ukuthi bangaki odokotela abangasala besebenza kumbe abanye abangaxotshwa. Kodwa ngeke ngitsho ngaphambili kokuthi siqede ukuthonisisa amacala abo lawo. So yiko nje ngingakutsho.
Bangaki odokotela okumele libathonise?
Ukwengezelela kulokho engikutshiloyo, amadokotela esilawo ku-Ministry of Health bayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha lanye. Lokho kutsho ukuthi abakhalala umsebenzi bangamakhulu amane lamachumi amahlanu phakathi kwamadokotela ayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha.
Udokotela Paulina Sikosana, umgcinisihlalo wohlangothi olubona ngokuqhathwa kwabodokotela olwe health service board, sixoxe laye eseHarare. Udokotela Mthabisi Bhebhe, okuhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi uhulumende kumele ayekele ukuxotsha umsebenzi odokotela abafuna kukhuphulwe iholo labo.
Uhulumende usuke waxotsha odokotela abayi 75 out of itotally yabodokotela about 1628 in Zimbabwe. Kasikwazi ukuthi kwenzeleni, odokotela kade bekucela uhulumende ukuthi bebhadale imali ekwanileyo.
Kwini eliza kwenza dokotela kulandela okwenziwe nguhulumende?
Ukuxoshwa kwabodokotela lokhu aso solution problem ekhona ku health system ilokhu ivaliwe ngenxa yodokotela bakho. So ukuxotsha kwabo ayisukuthi sokuzabangcono. Lokho kuwesena isituation. Thina esikubona kufanele kwenziwe igovernment yokuthi kumele bebuye ku-negotiation table, sikhulumisane, sivumelane ukuthi odokotela kumele bethole isalary ekwanayo ukuthenga izinto kuma-markets, izinto sezithengiswa ama-prices angkhona at an interbank rate. So isalary kumele ukuthi uhulumende ebuye ku-negotiation table ezosinika yona. Thina njengabodokotela i-position yethu ayikatshintshi. Lokho sidimanda a fair living wage.
Udokotela Mthabisi Bhebhe, ukunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Health Service, Zimbabwe Hospital Doctors Association, sixoxelaye eseHarare. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isisole amapolisa ngokuvimba ukutshengisela kwezisebenzi zikahulumende izolo zikhonona ngeholo eliphansi. Amapolisa abephe izisebenzi lezi imvumo yokutshengisela emigwaqweni kodwa asejikisa azidudula embuthanweni wabo lowo khonangale-ke eHarare bebejonge ukuthi bafole ezidaladini betshengisa ukuthi bafuna imali ikhuphulwe. Umnumzana Mthuli Ncube, izisebenzi zikahulumende eziningi azisayi emsebenzini zisithi kazila mali yokugada amabhasi lemijova. Sixoxe lesiphathamandla se-ATUS umnumzana Nation Mudzidirwa.
Into leyi isizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba singakhangela i-Apex Council yachela amapolisa sanika imvumo yokuthi la simatshe sisubmit ama-petition ethu. Kodwa namhla ekuseni lathi kade sithaba kakhulu sibona amapolisa kuthi ano bazasiprotekta kungangenele abanye abantu bangaso zisebenzi zikahulumeni. But ekugcineni sesifuna ukuyosubmit i-petition yethu, amapolisa acina esiyalela ukusubmit i-petition yethu. So thina asazi ukuthi amapolisa lawa kathi kuhamba njani ngoba at first basivumela ekugcineni sebesiyalisa. So thina njengesisebenzi kakhulumende njengamateacher into leyi iyazizwisa ubuhlungu kakhulu.
Sibone belidudula lapha belithwala omasara urembo nebethwelwe ngamapolisa kalitshaywanga akulobotshiweyo.
Hayi, akulobotshiweyo kodwa thina besifuna ukudlula ukuthi siyosubmit i-petition then bagcina besithwala. And ukusithwala kwangkhona awasithwale ngendlela engaso right kakhulu and lathi besithi abantu laba bayasivikela bayasiprotekta but ekuqineni sigcine singaba ngama-victims and thina ezisebenzi zikahulumende besibaluthwani esigombeethu ngamapholisa lawo. So at the end of the day sigcine sithi kanti amapholisa lawo yibo yini sebedemonstrator phezu kwethu kodwa yibo basinika imvume yokudemonstrator. So asazi ukuthi senze njani sezisebenzi zikahulumende ngoba singahamba kuma-negotiations akula into ephumayo. Ukuthi sisubmit i-petition indlela e-right akula into ephumayo. So sesiphila yini njengama-slaves esilizweni lethu leZimbabwe njengesisebenzi sikahulumende.
Njengababalisi Mnumzana Mudzidirwa, ungasitshela ukuthi kathesi lihola malini njalo lifuna yengezwe ifike kumalini?
Imali esiyihola vele akula lutho, asiholi lutho, asiholi nix. Ngoba imali esiyifunayo thina asifuni ukuthi basingezelele imali. Hayi, asikho esikufunayo. Thina sifuna basinike imali yethu kade siyihola kudala, $500. Bayirete ne-interbank rate the way ebeyenza ngayo kuma-services onke e-government.
Umnumzana Nation Mudzidirwa yisiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi emaphandleni e-ATUS. Ubexoxa lo Ntungameni Nkomo we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. UZulu laye usole amapholisa esithi alubandlululo nanku evumele abasekeli bebandla le-ZANU-PF ukuthi batshengisele phezu kwezithezo zenotho kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele sakamuzi umnumzana Khumbu Ncube.
Kulobunzima mpela ngoba nxa kuyikuthi ugovernment iyo esehluleka ukuthi ihloniphe ilungelo loluntu kunzima kakhulu ukuthi abantu kazana bazaphila luphi uluhlu lokuphila. ngoba singakhangela manje nxa kuyikuthi abantu bafuna ukutshengisela ezitradeni bekhonana iholo abalihola kodwa bayazinjwa bayatshaywa bayabula benziwa nje konke okubi njalo okubuhlungu kumphakathi yabo kodwa okungangokuthi okwenza bethi bayatshengisela emgwaqweni asikho ukuthi ukulo muntu ongakuboniyo ngitsho lo mntwana eprimary uyakubona ukuthi ngelungelo labo bafanele bekwenze lokhu ngoba ungakhangela manje amagetsi asela direction ukuthi nana ayimalini asakhanya ukuthi ahamba nabuyasikhathi bani amanzi yonke into ngithole sinkwa nje yonke into ikhwelile kodwa iholo labantu kalikhweli and then benqabethi bayatshengisela bayatshaya okungangokuthi kusobala nje ukuthi igovernment yeZimbabwe izele kayilalo inhlonipho ebantwini injalo kayilandaba lo muntu ikhangelele nje ukuthi ibona bazithilele ngcono than umuntu kazana oseZimbabwe.
Kwenziweni pho Ncube, singaphuma njani emadakeni angani?
Ukuphuma emadakeni angaka lokho sokudinga uNkulunkulu ngoba ungakhangela umbuso weZANU-PF ngowamandla babusa ngodlini okungaba ukuthi isizalwane sonke seZimbabwe esifisa ukuthi ngabe siyakwenza siyabula ungavele ukuthi uvuse ikhanda liyabula okuvele lithi nje liyazama ukuthi litshengisele nje ngento yokuthi lilesisolo kufuvele inyamalale livulayo kumbe livalelwe emajele okungaba ukuthi kuhlukumeza nje sonke isizalwane seZimbabwe but engubona kufanele kuphela abantu bengasakwesabi ukuthi besabe ukuchaywa ngoba lanxa singachaywa ngoba sichayiwe ukuphela nxa ungeZimbabwe vele sokunzima ungathwalanga so konke ngokuthi abantu kabaphume ngobuningi bawo siphumeni ngobuningi bethu nxa kubekunoke sikwenziwayo sikwamukele ngoba vele ukuhlala sithule akukho kuzasisiza ngoba vele kuvele kubuhlungu loba singenzanga lutho ukuthula kakuncedi singaze sithule siyafa ungakhangela abantu abashela emingceleni yamazwe bezama ukuthi bayezama impilo yasuka ekhawuthi nzama ukuyale ubanje zingwenya ubulawe ngabantu bezama ukukubamba nje lokuthathela imali uhlale ekhaya uyafa ekhaya ungabanjwa inyongo uyafa ngoba ukhangele odoctor ba striker uyaqonda kusithi sibedlela
umnumzana Gumbuncube isakamuzi eZimbabwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Gomo we Studio 7. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje kumaphephandaba nemsakazo etshiyeneyo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa izolo wenze umhlangano namakholisikazi ezinduna eMashonaland West lapho kukhulunywe khona ngenhlelo zokuthuthukisa izabelo. Iphephandaba leHerald libika ukuthi imihlangano efanayo izakwenziwa kwezinye indawo ngesikhatshana esilandelayo. Abantu abaningi bathi izifuyo ziyaphela emaphandleni ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Kubikwa njalo ukuthi le nyamazana zasendle ezigoqela indlovu, amadube, imvubu, inyathi lezinye sezisifa okumangalisayo eWange National Park leManapools National Park. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Iphephandaba leNewsday libika ukuthi umnumzana Elijah Magomo, umantshi odonisa icala lobukhohlakali elikamnumzana David Palanyanyatwa wehlulekile ukuya emthethwendaba izolo. Lokhu ngokwesibili ukuthi umantshi lo engathethi icala leli elibhekwe nguPalanyanyatwa owayeyisiphathamandla sikahulumende esibona ngezempilakahle. Okwamanje-ke sike silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona kuWhatsApp.
Awusalibonani beStudio 7? Hayi, mina igama lami ngikhethiwe. Ngikhuluma ngilapha eBotswana. Ngikhuluma ngendaba le kathiwa nguJoram Gumbo lo. Sinanzelela ukuthi all the time kuyathiwa kubotshiwe abantu beZANU-PF, yeye kubotshiwe abantu beZANU-PF, but umuntu ongikhona ubotshwa isikhathi esincane kusasa sephumile. Akuqedakali ukuthi kuyenzakalani. Vele hayi asikuzwisisi thina.
Salubonani basakazi abahlela abalaleli beStudio 7. Wakhuluma ngumfakankomo lapha. Ngithanda ukuphawula ngendaba leyo kubotshwa kukaJoram Gumbo leyo. Mina ngithi kanti bazasukelana lokubophana naboJoram Gumbo. Wayi kanti Mnangagwa yena i-anti-corruption leyo ingahlisukele yena. Imphendukele njengokuyiqoma kwakho ukuthi kayizingele lawa masela. Kanti kunganjani ukuthi ijikele le anti-corruption ibonise ukubana isebenza ngobuqodwa, isebenza ngokukhetha. Waye kanti ikhetha amasena amancane kumbe ubufakazi bangikhona yibo buyabungekho yini, kodwa nje wonke umuntu uyazibona ubufakazi busegcekeni. Ngiyabonga.
Ngilapha ebotswa ebotswana Dr. Biwa wegobi ngiyakhuluma udaba lolo odokta abaxotyiweyo uyenelisi ukuthi bona iholo abaliholayo kaliyenelisi. Hayi, into eyenziwayo eZimbabwe kunzima, kathesi ukuthi ubuyele eZimbabwe ngento eyenzakalayo kiteli khaya. Hayi, kunzima bafethu, angazi ukuthi kuzalunga yini lokhu.
Kambe lilize bani lithi after 2 years litshintshe imali, after 3 years litshintshe imali, kambe langa lakubona ngapi khona lokhu? Ibhonda likabikwanisi labo 5 years 6 years kuta, but selitshintshiwa sokungena okunye futhi. Ayaya, yazi eZimbabwe sibili ba kuyazi, kuyazikhanyela straight, kuyazikhanyela ukuthi yazi laba abantu abazi lapha bavela khona, bazi lapha bayakhona mpela. Hayi khona mani, yazi lakathesi ubisa vele kuyazifananela phela lapha, vele ubisa nje futhi lona lebhondi xa ezabisa ama-$2 bisa i-$5 kuyazifananela, andizoba vele lebhondi lalokho kufanana kokuyi-$2 le-$5 yilo vele ibhondi. Abantu bevalwa mehlo nje bethi kwesinye isikhathi kube sokurayithi, akulanto erayithi lapho kwesinye isikhathi. Lani bantu ngabeloke likugogwa nje li-CTA urhulumente, kanti lebe lisitsho urhulumente woku ababulali laba lebe-CTA borhulumente, akula rhulumente eZimbabwe lapho. Thanda ukuphawula ngakhona lokho kwakwesinye isikhathi kukamgabi lokho vele kuyazifananela, kufanela vele ngani lokho umgabi ngani lokho ekhona. Umnankakwa phela umgabi vele yintonya ngubhuti lo mna wakhe laphana nje kuphela kwehle ukuthi lokhu umuntu oyidrayive ikumota nje kuphela babethatha uwindi bemfaka kwisteering. Kuyazifananela lokho mna, but nje lokhu ezizobantu bezimbabwe ti urhulumente, urhulumente akula rhulumente ezimbabwe la sibelikeli bantu bakithi lokhu elibizwe abantu ababulala abantu liphi ngurhulumente. Lapha libeswa amagorilla kuphela laphana sifunga ukudizitshela banga la. Kuswa amagorilla libeswa zimpisi laphana abantu abadla abantu, badla abantu labana abantu labo.
Lina wogogo labokhulu eseligugile lina, alike liphume ezihlalweni, liyalela ezihlalweni nje, liyalela khona ukutshontsha kunalokho. Akula nto eliyalelayo, liyalela ukusela kuphela. Ligqiba izizu zenu, linothisa imuli zenu, abaye abantwana belele bengadlanga belambile. Abantwana bezimbabwe the whole of Zimbabwe balala ngendlala, kodwa lina liyalela ezikhuleni, ezikhundleni liyalela khona ukuba litshontsha kuphela. Awubuki ilizwe ukuthi likuphi manje. IZimbabwe manje isehlazweni, iphelile iZimbabwe ngomnankakwa lo mgabe abalilutha ilizwe leze laphela. Ukuvuka ekuseni uze umuntu ethi yeye amasanction, amasanction, kanti lina la lithi nxa litshontsha leyo mali lithi ilizwe ilizwe yakuphi. Lathi litshontsha imali ihuquluza lonke lifaka ezindlini zenu, latshontsha idola leZimbabwe laze laphela. Namanje futhi lokhu lisarhuquluza lisatshontsha kwezi, alimanga phela ukutshontsha, kodwa likhorrupti lina bantu bezanu PF le likhorrupti kakhulu kakhulu kakhulu. Vele akusuwa bantu elinganikeza abantwana beZimbabwe ukudla bedle belale bekhohlwe ngendlela elibahlukumeze ngakhona. Abantu bahlukumeze kakhulu emphefumulweni yabo, noba ubona bevuka nje abantu bazi ubuhlungu kakhulu ngenxa yenu abantu bezanu PF le. Abantu liwathwalise nzima, lithi ukubabulala, lithi ukubathumba, lithi ukubabopha, kanti lifuna abantu bephile njani elizweni. Lize hluleke, lize hluleke, plus ilizwe ngegelafana livuze ngobusela benu. Inhliziyo yezwe livule asekho right, plus angeke lafana size omunye umuntu. Awukho umnankagwa undiza ukusa namalanga, umnankagwa undiza suku zonke. Le nto ayilandayo ingabonakali, ingakhanyi. Sisi wahamba amazwe wabuya nani umnankagwa? Into yokuqala nje wabuya la yini? Ngoba Steve lwakufana kula tshintshwe elizweni, izwe lokho litshona liziyafana.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumezele ama-audio abo kuwhatsapp kunombolo ethi 011 202 465 0318. Lisithumele phela khona manje. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi olubona ngezemithetho kwele Melika soluthonisa amacala izisebenzi ezimbili zenkampani yeTwitter okuthiwa zazicupha abantu bakwele Melika zinceda ilizwe leSaudi Arabia. Unkosikazi Fatima Madabayo, umongameli wakwele Sierra Leone, uthi kumele uZulu alwisane ngamandla nokudlwengulwa kwamantombazana kulelo lizwe.
Sabonani balaleli abahle, igama lami ngumovini Ngwenya, abangaziyo bayatsho ukuthi Qhedisa uSajekho khonapha elibani east edaluka esigaba iwoti 19 ye impilo enzima ke mina ngumuntu oyakhileyo ngilabantwana abane lonkosikazi kuthi ukuthi ngingxaya ngihlele ekhaya singu 7 ukudla sidla nzima siphila ngelelisa kagugu oba liyolitholayo u-social welfare manje kathi sibathole mhla ka 5 inyanga siziphelile sidla nzima ngakhuluma kwakathesi besibhajeta ukuthi na siphile ingabo 5 ntambama bazagcina abantwana isithwala sebekujayela lakho bekudla ekuseni ingabo 10 bechova zezisikhathi ilanga lonke bathola bebhoda abesikolo basila khona ngale sikolo kwesinye isikhathi kungaphekwa lutho.
Kwini elikwenza nsuku zonke khonapho elubhane?
Bengilima ingadi sengitshayiwe yilokhu i-heat wave yona liye khona akula manzi ke sizama ukuthi sibhalele abanye ukuthi sidinga uncedo ukuthi besibhorele isibhorane akula impeto nalile kade ngilayo emhlanu isithile bengikwanisa ukuthi ngibe layo emhlanu nale ngizuza isithebo kuthe kusitsha ngathatha ngaqhathisa ukuthi kube ngumfushwa kule nsuku impilo enzima kimi ngumuntu sibili ophila ngokukhanda angisebenzi ngiyakhanda sibili sithi khona metal work esithi Blacksmith thina abohlangothi lwesipostoli ngabantu abakhandayo so ngaze ngikhande umuya letha umgqomo wakhe isikali phela esokufaka amanzi kutho ukuthi ngikucharja intengo yakhona besicharja silinganisa lebhakede imali yakhona manje ibhakede zebeku-$90 nxa ungathi ulithole kwenye indawo angazi ukuthi kuyabe kunjani ngibala yona i-10 kg kutho ukuthi na impilo enzima kwesami isandla.
Njengoba kunzima kangaka baba Ngwenya, pho-ke wena usuphila ngani? Uyakhuluma lapho usithi uphila ngokuthi ukhande amazenge into ezinjalo. Nxa kungaphumeleli khonokho, pho manje ubamba ngaphi langaphi?
Akula enye indawo engibamba ngaphandle kwakhona lokho kwami kwamazenge lakho sukuthi kwansuku zonke ngoba vele ibhizinisi lakhona lisekho selawa sokukhumbula nje akula siliqiniso lonke ngumuntu ohleliwe ekhaya ukuthi ungangizwela sibili ngize ngifise ukuthi ngabe ngiya kulomunye nje ongibhustayo ngingene lakho futhi ngingangena kuyiphi iproject ezathengelwa yini ngoba into engekho yimali imali kayikho akula muntu osebenzayo emangweni wethu akula osebenza ngoba thina kahle kahle la east sasithemba into zamathimba so amathimba asaganyulwa vele singabantu baphila ngembhida engadini so ngakuthile engadini sisivuka kuphela sivukelana kungela nto esingathi siphila ngayo duku kunzima kithi zini. Ngiyabonga abalaleli inkosi ngathi ngaligcina sikhulekele ukuthi inkosi izuline sithole ukudla silime ngogatsha wompoyina lowo.
Umnumzana Marvin Khalisa Ngwenya isakamuzi sedaluka elubhane. Ibandla lamademokrats linqobe elama-Republicans kukhetho lokudinga kusibalukhulu wesabelo seKentucky okuyindawo yama-Republicans. Ibandla lamademokrats liphinde lanqoba njalo elama-Republicans kukhetho lwabazamela izabelo zeVirginia. Le njalo yindawo yama-Republicans. Ama-Democrats athi avotelwe nguZulu ngenxa yokuthi uMongameli Donald Trump kukhanya engani uthanda ukulwisana labantu. Ama-Republicans athi azavusa inkophe azame ukukhanga abantu ukuthi bavotele uMnumzana Donald Trump labanye bakhe kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Kukhetho lokudinga usibalukhulu wesabelo seKentucky, uMnumzana Andy Bashir unqobe obengusibalukhulu uMnumzana Matt Bevin webandla lama-Republicans. Uthabe okumangalisayo uBashir.
We saw our families come out and say they wanted a governor that is focused on Kentucky.
Abantu baphume ngobuningi babo ukuze votela abakufunayo. Sizalathulela ibhajethi ezalungisa ezemfundo nokunye okujiyeneyo. Lokhu akusikho kwezombwa ngazwe. Lokhu ngokuthi ngibe ngusibalukhulu kaZulu eKentucky.
This isn't about politics anymore. That ended last night. This is about being the best governor that I can be for the people of Kentucky.
Umnumzana Tom Perez, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokwenzakala kubandla lama-Democrats uthi benze kahle kukhetho olusanda kwenziwa endaweni eziningi.
Yesterday's victory was a victory for all Democrats. It was a victory for, I think, our democratic values. We're focused on helping people across this country.
Kunqobe uZulu. Sifuna ukulungisela abantu abakufunayo. Kuningi okumele sikwenze ngesikhathi esizayo.
And we're going to continue to compete early everywhere.
Umnumzana Bevin walile ukwamukela impumelo yokhetho lolu esithi bazahlolisisa amavoti kaZulu bethule abakubonayo kungagqitshwa lokhu. Kodwa wathi engakayi kukhetho lolu uza kwamukela okuzaphuma kukhetho.
I'm confident that in the end the right results will be delivered and I will be entirely comfortable with whichever way they go.
Ngiza kwamukela impumelo yokhetho lolu nxa kungenziwa ngemfanelo. Sifuna ukuthi abantu bathakazelele ukhetho lolu.
We simply want to ensure that there is integrity in the process. We owe this to the people of Kentucky.
Abakubandla lama Republicans bathi sokumele ke bedonse ngamandla ukwenzela ukuthi banqobe ukhetho oluzayo. Lokhu ke ngokunye okwenzakala khonapha ke kwele Melika. Sesilinika ke umculo kamkhosi. Luze kancane kodwa singakangena emculweni lowo ngeke ngizwe ukuthi abantu bathini lapha ke kuFacebook yethu yeVOA Indebele. Lingakhohlwa ukuthi kumele lifitizele okukhonokhana ngani isithupha okunje so nxa lingikhangele khonapho ongani isithupha ukwenzela ukuthi lisilandele sonke isikhathi. So ke nangupressure Zuza ukuthi amavuko Dube. Kuzobuya ke lo Mandla Joshua Yoram ukuthi livuka kanjani emsakazweni. U-Arthur Ncube uyabhala ukuthi kwehluleka kwahulumende ukuxotsha odokotela kambe uyenzani uhulumende ngalokhu. Kuzobuya ke uJB Mabhena uthi kanti wona amapholisa ayahola na. Nankumbuzo omkhulu singazi khonapho ke JP. Then uJason Maphosa uthi morning is livuka njani uthi Zanu PF ayihloniphi ilungelo likaZulu. Musa Mazibuka uthi unjani Dube ayinyaphela kakhulu uthi khona ngale eRandberg uthi selishayeleke umculo kamkhosi sizuthi uhamba njani.
Malame ngidinge ukukhumbula sando sami. Themba lami ngidinge ukukhumbula sando sami. Wo. Yeah yeah wo. Wo.
Yeah, siyawuzwa ke umculo ulokhu chawo senza njalo. UPrecious Nyembezi Masuku uthi good morning Dube. Ngilalele lami sisonke. Siyabonga kakhulu ke Musa. Mose Masvuko uyabhala futhi uthi Zanu PF isithwalele ubhulo kambe siyasebenzela imuli zethu siphinde sisebenzele lenyamazana izifuyo kambe kwini khonoko. Ye kuzobuya ke njalo uPrecious uMasuku uthi nyaphila Dube mina qhubekani ngokusethulela okwenzakala elizweni. Ngiyabonga kakhulu ngelikwenzayo. Fabela Khumalo uthi Zanu PF basihlukumeza okunye okumangalisayo. Yes, silinike njalo umculo kamfowethu lapho umkhosi.
Inkumbuzo bebe wami wo. Inkumbuzo sithandwa sami wo. Ngithemba lami ngidinyanga ucabanga sithandwa sami. Ongiye ngikukhumbule. Sisonke bebe ngiye ngikukhumbule. Oh bebe ngiye ngikukhumbule. Oh ungiqinele mntana. Ungiqinele mntana. Mistan ungiqinele mntana. Oh oh ungiqinele mntana.
Yeah, ilapho ke sithando sami ke ngumkhosi lapha uyashaya sibilo kuzwayo. Singakuhlukana ukuthi sikhangele indaba ebesikhokhela lamhlanje. Uhulumende uthi kuzaba nzima ukuthi ngawodokotela kulandela ukuxotshwa kwabanye abakhalela umsebenzi. Odokotela bathi kumele uhulumende akhulume labo hashi ubaxotsha umsebenzi. Isisebenzi sikahulumende sisola amapolisa avimbe ukuthi sitshengisele emgwaqweni izolo eHarare. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje ngolivalelisayo ngoGibbs Dube sithi asidibaneni ngo-past 7 ntambama.